ugaja lwendaba zasekhaya lwazise ukuthi lolu hlelo luzavalwa ngokusemthethweni mhla ka 30 Mpandula kodwa kusasela makhulu abantu abalokhu bengakatholi amapermit abo kanti labalezicelo ezaliwayo balokhu besemnyameni ngempumela yohlelo lokukhangelisiswa butsha kwalezo zicelo ukuvalwa kohlelo lwamapermit ezSP kusasa sekubangele ukudana kakhulu kulabo abalokhu besalindele ukuphendulwa kwezicelo zabo zokuthola amapermit la abanye balaba abakhathazekileyo yilabo abayingxenye yabedlula izinkulungwane ezilithumilambili abancitshwa amapemithi la kwasekuthiwa izicelo zabo zizakhangelisiswa kabutsha lobanje ugatsha lwendaba zasekhaya lungakethuli umbiko ocacileyo ukuthi lolu hlelo luzavalwa kanjani abantu belokhu belindele impendulo ukungagcwalizwa kwesithembiso somphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Malusi Gigaba enkulumeni yakhe ayethule esazisa ngokuvalwa kwalolu hlelo ngenyanga ephelileyo yikho sekuthiye iningi libambe owangaphansi.
The good news is that the adjudication is almost complete.
Indaba ezinhle ukuthi uhlelo lolu lokubheka izicelo zamapemithi solusiya emaphethelweni. Sikhangelele ukuthi kusiyafika kumhla ka 30 Mpandula wonke amapemithi abe esekhitshiwe labanikazi sebawathethe.
Umnumzana Methusela Sibanda uthi waba ngomunye wabaqala kufaka isicelo sepermiti kodwa sekuze kuvalwa elindile.
Ngilapha ngilovalo sihambile womafezi womafezi ithule ayikhulumi uminister la akakhulumi lutho. So lokho sibambele la uphethe khona umhla ka 30 ngafika konke kuvaliwe so impilo zethu sezisesizini manje.
Umnumzana washimabizela yena eyakhe isiphumile kodwa ngeke ayithole kungakavalwa kusasa njengoba walahla ipasipoti.
Ngaya kona ngale ngiyoshika ipermit yami ngathola ipermit seyiphumile kodwa banginikanga because kumele ngibe nepassport and passport yami le yalahleka ngaapply enye manje kumele kube ukuthi ithole 6 weeks ingakaphumi manje 6 weeks zakona zizofika around mid October.
Uthi umcabango ukuthi kungenzeka kusasa kuthiwe useselizweni ngokungekho emthethweni usumchiye efana lenhlanzi etshelwe ngamanzi.
Mangatholanga ipermit kusho ukuthi ngizoluza umsebenzi ngizoluza bank account nako uyahlangana namaphoyisa anytime uyabotsha so kuzoba nzima ngeke uhlale nje endlini uzohlala uthi uhlalelana endlini.
Umnumzana Sibanda yena uthi okulungileyo yikuthi ilanga lokuvalwa kwalolu hlelo lidluliselwe phambili.
Isifiso yiso sena leso ukukhona be extend i-date besilungisele lathi siphile kahle lapha ayikhona umlogo esigijima lasemabhenki futhi kuza si-affecta kakhulu ngoba bazagcina besivalela izimali zethu phakathi.
Ngenyanga ephelileyo ugatsha lwendaba zasekhaya lokubekwa kwacaca ukuthi kuyadi kufika leli langa wafake isicelo eseyitholile impendulo izicelo ezaliwayo sezikhangelisisiwe lwaselusithi wonke amaphemithi kuzafanele esekubaniniwo njengoba azabe engakathathwa ngeke esatholakala. Mele Studio 7 eJohannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.